So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyalambulela kustudio 7 ngesonto mhla 23 kuzibandlela 2022 uKids Dube. Endabeni zethu namhlanje, kuyaxokozela okumangalisayo kubandla le-MTTT. Olokhu sezana Ntokozane Gubhe othi ucela ukusekelwa ngoZulu.
Iphathi yona le iqamuke phakathi, kwaba lelinye ihlandla laphana, kwaba lelinye ihlandla lapha. So akulelinye ihlandla elingathi liyaxotsha elinye ihlandla.
Uhulumende weZimbabwe ukhuthaza uZulu ukuba aqhubekele phambili ezivikela umkhuhlane we-COVID-19 noma lisehla inani labantu ababanjwa igcokane le-coronavirus kule Zimbabwe.
We must social distance, we must wash our hands with soap and running water, and yes, we must get vaccinated.
Singathintani mahlayana, sigeze izandla zethu ngamanzi alesefa sikhathi sonke siyehlatshwa.
Umculi olodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla eWarren Hills Cemetery eHarare.
UZex mina ngiqala kumanzi, nami ngisangumfana.
Sazethulela ezamasiko, ezabatsha, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Kuyathokozela kubandla le-MTTT kulandela okwethulwe nguNkosazana Ntokozane Gubhe ngolwesihlanu. Wobike ukuba nguye osekhokhela ibandla leli ngoba uMnumzana Douglas Monzora uzichotshisile kulo ngokuthi ukhokhela ibandla le-MTC Alliance. Abantu bale mibono etshiyeneyo ngodaba lolu ngesikhathi uMonzora esithi lokhu ekhokhela ibandla leli ngoba wamiswa uMagubhe okwesikhatshana uba lilunga le-MTCT ngolwesine. Ubathobele masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMagubhe uqhubekela phambili esithi uxotshe uMonzora ngenxa yokuthi ulobe incwadi evikela iZimbabwe Electoral Commission ukuba nguye osekhokhela i-MTC Alliance. UMagubhe uthi ucela abantu bamsekele njalo uhulumende ledale lephalamende bengangeneli kulolu daba.
Iphathi yona le iqamuke phakathi, kwaba lelinye ihlandla laphana, kwaba lelinye ihlandla lapha. So akulelinye ihlandla elingathi liyaxotsha elinye ihlandla. So mina ngizaqhubeka ngisephalamende, ama-MPs azaqhubeka esephalamende. So yikho kumele kube khona, yikho libonile. Ngizama ukucebisa amanye amabandla, ama-political parties. Ngacebisa le-parliament njalo. Ngacebisa le-ministry of local government. Ngacebisa le-ministry of justice ukuthi siyalicela bakithi. Alike liyekele ukungenela indaba zethu. Iphathi leyi isiqhamukane phakathi, so kumele ukuthi khona lisithuthe ngendlela efana nayo. So yikho esikukhangeleleyo and sizahlala siseparliament umsebenzi wethu ngokuthi sibone ukuthi siyarepresenta amaZimbabweans. Ngithanda ukuthi ngibonge ama-members ethe-MDC lamaZimbabweans zonke nje jikelele ngosekelo abasinika lona. Ngisithi bakithi ngicela ukuthi lihlale lilokhe lisisekele. Mina njengoba ngikhulumile ngiyisisebenzi senu, ngifuna ukulisebenzela amaZimbabweans amahle. Linginike ithuba ngilisebenzele, ngenze lokhu nami engikukwanisayo.
Kodwa uMonzora uthi uMagubhe wenza okungekho emthethweni njalo usemisiwe okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla le-MDCT. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leli uthi abantu ezabelweni eziningi basekela uMonzora. Uthi uMagubhe udlala ngabantu.
Cileke ukuthi ama-provinces asekela ubaba uDouglas Monzora ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni ku-Extraordinary Congress ka-27 January njalo lokuthi basasekela i-constitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla. Njalo bakuveza sobala ukuthi ugobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani. Useparlamente nje namuhla uMagubhe wangena endaweni kaMakhumalo owakobulawayo uThabita ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabita wayehambiswe eParlamente.
UMnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kaMagubhe uthi abantu abaningi bayamsekela.
Cileke ukuthi ama-provinces asekela ubaba uDouglas Monzora ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni ku-Extraordinary Congress ka-27 January njalo lokuthi basasekela i-constitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla. Njalo bakuveza sobala ukuthi ugobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani useparlamente nje namhla uMamukhupe wangena endaweni ka Makhumalo owakobulawayo uThabitha ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabitha wayehambiswe eParlamente.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Lungani Ndebele, unobhala webandla le-MDCT kobulawayo, wathi uMakhupe ulandele isisekelo sombuso webandla ngoba kuyikho abakuthembisa uZulu.
Ngifuna ukubeka kube kliye ukuthi khona uMakhupe bekaphumanga ndawo kumbeufome i-faction umbinjani. Kulabanye bethu abaphumileyo endleleni yesisekelo sombuso. Thina ke lo mama uMakhupe into esiyibone ingafanelanga ukuthi siyenze ngoba yonke indlela esilwa ngayo ku-politics zakulwa ngendlela esemthethweni ukuthi silandele labana abantu sebephumile kuthi ukuthi ibandla liyabe lingaseyilo ibandla ngoba ibandla lilezinqumo zalo elisebenzisayo.
Unkosikazi Wayne Fuyane umhlali wakobulawayo laye usekela inyathelo likaMakhupe.
Isinqumo esenziwe umama uMakhupe lesimna ngisibona siqondile kakhulu ngoba nxa sikhangele kuhle ukuthi lathi khathi esemhlubulweni lo weMathebeleland sibe lenkokheli evela kithi ngapha kulokuthi sibe sibuswa ngabantu abavela kulwane omunye umhlubulo ngoba nxa sikhangela even lezinto nxa zisenziwa kuyabe kulobandlululo. And njalo futhi okunye kuhle ngoba ngumuntu wesifazane isikhathi esiningi umuntu wesifazane uyeyiswa usekela ngoba lokhu kuyabuilda i-women empowerment kungaba kuhle ukumbona sibili esiba ngomongameli sibone ukuthi khona ilizwe leli yena angalithuthukisa alifikise ngaphi.
Kulabanye abasola okwenzakala kubandla leli, omunye wabo ngumnumzana Mlamuli Sitsha.
Isenzo sikamama uMakhupe asimangazi ngoba wakhangela even ukukhuphuka kukaMonzora ekubeni abe nguye umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDCT. Kwaba khona kube lengxabangxoza lapho mama uMakhupe ayesala khona ukuthi unqotshiwe langa bovele kulobudlwangudlwangu obukade bukhona. Kodwa kuphinde kusitshengise njalo ukuthi ibandla eliphikisayo le-MDC libandla elingahlelekanga, ibandla labantu abathanda ukuba yibo ababusayo. Kutshengiseka ngenxa yokuthi silisplithe kaningi-ningi njalo angiboni lisuba le-future kwezombusazwe eZimbabwe.
Kulabanye njalo abasekela uMonzora, umnumzana Thulani Khumalo umhlali wakobulawayo uthi uMonzora nguye owakhethwa ngabalandeli bebandla leli.
Sahamba eCongress kwabe kuphuma ukuthi uDouglas Monzora nguye onqobileyo kuphi. Kodwa ke singathi akhangela siyabona ukuthi kulezinye izihwabe ezisuka zibe khona ziyabe zifuna ukukhokheli zingafuni ukuthi zivume impumela yokhetho. UDr Khuphelayo sethe uselelakhe ibandla wabhazuka wayela eceleni. Lokhu kuyingenxa yokuhwaba lokungafuni ukuvuma ukuthi omunye umuntu lakho ukuthi anelise ukukhokhela. Thina silokhu sibona uMonzora enguye okhethiweyo ngoba nguye waphumayo eCongress enqobile.
Unkosikazi Betty Thwala umsekeli kaMgcini Sihlalo eMathebeleland North kubandla le-MDCT ukhiphe umbiko wokuba abavumelani lesinqumo sikaMakhupe esokuvula elinye ibandla le-MDCT. Ubeke sobala ukuba bami lo Monzora sebexabana esabelweni seMathebeleland South ngokwenziwe nguMakhupe. Ezinye izabelo kubikwa ukuba zisekela uMonzora noba kukhanya engani kulabantu abasabalalisa impiko yamanga ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhulumende wakweZimbabwe ukhuthaza abantu ukuba beqhubekele phambili belandela isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi lisehla inani lababanjwa ligcikwane le-coronavirus elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDokotela Agnes Mahomva okhokhela inhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 ehofisini kamongameli uthi liyehla inani labantu abathapha igciwane le-COVID-19. UDokotela Mahomva uthi loba kunjalo kumele uZulu alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo ezethulwa yinhlanganiso eye World Health Organization.
We must social distance, we must wash our hands with soap and running water, and yes, we must get vaccinated. We need to make sure that we are complying with all the recommended measures if we are serious, if we want this epidemic to end soon.
Singathintani mahlayana sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke siyehlatshwa phezu kwakho konke. Kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwayo nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolubhubhane.
Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula amakhulu amabili 218 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. UZulu yena lanxa esithi uyakuzwisisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuba beqhubeke bezinakekela, uthi indlala yiyo esibangela ukuba bephule ezinye zalezo ziqondiso. Omunye walabo abathi uMangoye uselala eziko selokhu lolu bhubhane lwaqhamuka ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 ngunkosikazi Zandile Nkala, isakhamuzi se-Alexandra Park eHarare.
Lokuthi sizincedise njani njengabantu abaziphilisayo. So vele ilizwe lethu vele kalilawo umsebenzi ngaphandle kokuthi siziphilise. Sithwele nzima ngokusebenza. Sithwele nzima kakhulu kakhulu, sithwele nzima shem. Sicela ukuthi hey ingane bengasikhangelela ukuze lathi sibe kwazi ukuncedisa abantwana. Siyakhala kakhulu ngabantwana, siyakhala shem.
Unkosikazi Nkala uthi abantu abanengi badinga indlela zokuziphilisa ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
Abantu banengi kakhulu lapha abaphila ngokuziphilisa, ngokuthengisa, ngokuzisebenza, kodwa kuyasi-affecta futhi ku-lockdown ngoba kuyaphangiswa ukuvalwa, njalo le mali iyabe ingekho ikakhulu thina lapha esidayise ezitaradeni. Hayi, siyahlukumezeka, sikwazi ukuthi senzeni. Amapolisa ayasihlupha, i-city council iyasihlupha, so sigcina singasakwazi ukuthi kumele senzeni.
Umnumzana Bukhosi Nkiwane ohlala koBulawayo uthi kumele kuvulwe konke elizweni, imisebenzi yenziwe, njalo abantwana bebuyele ezikolo njengalokho obekusenziwa lungakaqhamuki lolu bhubhane.
Uba sesikolo kuyabalibazisa kwesikhathi balibale ngokuthi abanye bagcina sebesenza into zokuganga ngenxa utasela lutho abalwenzayo at their age, betshona behlezi bengenzi lutho. Of course siyakwazi ukuthi bazabe sibafuqa njengabazali ukuthi bebe bebala besezindlini, lokusebenzisa amafoni bebala, besenza yonke into ezinjalo, but ukuba sesikolo kuqakathekile. We need ukuthi abantwana babuyele ezikolo bekwenza physically education.
Kodwa eyinye ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mandela Ncube ukhuthaza uZulu ukuba aqhubekele phambili ezinakekela, okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 yenza njengeflu, ayibangelwa yibacteria, ayibangelwa yivirus, but asikatholi ukuthi ingathiswa njani. Awukabi ne-treatment. So into esingabakhona ukuthi abayenelisa ukuvaccinatewa ngabahambe bavaccinatewe ukuze bangatholi umkhuhlane lowo ngalula.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 228,179 asebehlolwe kusukela ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula kancinyane isilinganiso esifanayo 212,993. Umkhuhlane we-COVID-19 sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu eZimbabwe 5,292 kusukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu lenguqu leComoros selisele lingelabonozinti kulandela ukuhlaselwa kwababili umkhuhlane we-COVID-19. Kulabadlali abalitshumi lambili 12 abaphathwe umkhuhlane lo kusukela izolo. bakokela onozinti ababili. Unozinti wesithathu ulimele. Lokhu kubikwa i-Associated Press. Amasosha alwisana enkambeni ezijiyeneyo kwele Burkina Faso loba uhulumende esithi lokhu esembusweni. I-Reuters News Agency ibika ukuba ukulwisana lokhu kuqale ekuseni namuhla. Akwaziwa ukuba kwenzakalani kolo manje uhulumende. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wehlangothi lwemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi sebevumele amanye amazwe ase-European Union ukuba ahambise izikhali kwele Ukraine elilakho ukuhlaselwa ngele Russia. UBlinken uthi kukhanya engani ele Russia selilungisele ukuhlasela ilizwe leli lisenzelwa ukuba lingangeni kwinhlanganiso ye-NATO. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi ele Russia livimisele ukungena elizweni leli ngenkani. Ngakho ke ele Melika lingaphindisela ngendlela ezwisa usizi lokuhulumendawa. Sokwisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko sesiko manje. Lobaba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Elijah Singene Mpofu kunangane ke kosizwalo enkayi ngokubikwa kwesisu. Ye sacina ke sixoxa ngokunye ke okutshiyeneyo ngeviki ephelileyo. Akuqhubekele phambili utshela abantu ukuthi kuvele kuhamba njani kumota baloli.
Ekubikeni kwesisu lapha phezu kwembuzo esesivele sayibetha eyayibuzwa inkazana ngabakwabo ngalo mthwalo, khona futhi omunye ababewubuza babebuza ukuthi pho kuyini olakho owakuphiwa ileli jaha okubonisa obala ukuthi liyathandana. Kwakuqakathekile lokhu phela ngoba nxa basebefika khona ngale kwakungafiki kupho kuba nguyeye nje. Kwakuqala kubuzwana imibuzo, babebuza zazibuza izalukazi ngoba kwakuhlangana phela umndeni ukuthi liza lapha nje lalo mthwalo lisithi ngowalapha ekhaya, kuyini elikuphetheyo okutshengisa obala ukuthi leli jaha lalapha ekhaya yilo umnini walo mthwalo. Sebeza kukhupha ke lokhana ababuye lakho inkazana eyayibatshengise khona. Kungaba isithombe saleli jaha, kungaba kumbe ithayi yaleli jaha, kumbe okunye nje abaye bekunikele okutshengisa ukuthi bayathandana.
Ye, sakuzwa kakhulu baba Singene okunye ke.
Kuza kuthi ke lokhu sokukhutshiwe kwabekwa phambi kwabo abakwabo kajaha khonapha enkulumeni, hayi hayi izizwa ke sokuvunyelwana, hayi nguye sibili, hayi anti kufana nguye, hayi ye yini sibili. Kuyabe sokulomfakazi. Sokuza kuthi ke khonapho nxa sekunjalo yona liyani imbuzi esikhulume ngayo okucolwa ngayo lo mthwalo yayithathwa khonapho isiza kulawa ifike imiswe phambi kwexhiba lapho begxabe khona. Sekuza kuthi lowana kumamqhuba aphume ayikhangele ahlale phansi njengoba yabe ngumama ayikhangele ukuthi yimbuzi eyiyo yini abayifuna. Kwakungafuneki imbuzi enduna engathenwanga, kwakufuneka intondolo. Kungaze kuthi lilethe imbuzi engathenwanga yayihlawulwa futhi ukungathenwa kwayo. Nxa yayingensikazi kwakungafuneki ukuthi ibe yimbuzi enithile. Nxa ke konke lokhu sokuvunyelwa ukuthi hayi imbuzi ilungile sibulawa ke sokusuyona lani mkhube esike sakhuluma ngayo. Kuza kuthi ke nxa sebebiziwe laphana sebebizela ukuthi bazegwetshwa yomthwalo babe bewuvumile. Babefika khonale bagwetshwe ukufohla umuzi abaye babesithi inkomo, bagwetshwe idamage inkomo futhi kwabanye. Sekwenzakele konke lokhu kwaqedwa yona ngedamage, sokuza qaliswa ke ukubizelwana ukangaziwe ukwenzela ukuthi phela nxa esegwetshiwe wakhupha idamage, wakhupha lokufohla umuzi, wakhupha ukufohla umuzi, wakhupuka ngazwelwana usengumkhwenyana ogcweleyo usezashonitshwa ke lapha ekhaya unxa efikile omamazana bakhe bagaxe amalembu bagaxe imigaxo sebe hlonipha ngokugcweleyo.
Siluqhuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje. Besilobaba u-Elijah Singene Mpofu kuna ngale kosivalo enkayi.
Senganamasibo
senzilo
baba mkhulu babelo bola usen.
Sine sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane bazalwane sowezaleka enkosini. Njengoba nje sike sakhuluma ngokuqamuka komnyaka, silokho siphakathi kwayo inyanga yokuqala le labo kwaphiwa khona iziqondiso kumose lo-Aaron eGibhithe, njengoba sibalile kuleya iviki ku-Exodus 12:1-5. Namhlanje ke ngithanda ukubana ke sikhangele uverse 5. Iwundlu malingabi nasici libe ngeliduna libe nomnyaka munye ngilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Siyazi ukubana izikhathi eziningi nxa umnyaka uqhwasa abantu abaningi bayazinikela ukubana umnyaka uqhubeka uze uye emaphethelweni, baza kwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Kuhle ke lokho ngobana uyabe unethemba ukubana umnikazi wempilo uyabe ukugcinile. Ungazake uphonge ukuthi uphilela umzuzu nalowo, uyabe lawo unethemba lokuthi uNkulunkulu uzakugcina ukuze kufezeke amaphupho akho. Yinto enhle leyo. Ngenye indlela kuyabe kuyiwukholwa ukuthi ukhona obambe impilo yakho ozakulondoloza lowo mnyaka usukela enyangeni yokuqala kuze kuyofika enyangeni yokugcina. Kodwa-ke lapha-ke into engifuna siyikhangele yindaba yokuthi iwundlu malingabi nasici, kungaze kwaba lento eyisikhubekiso kulokho ofuna ukukwenza. Uqalisa ngenyanga yokuqala yomnyaka. Nxa mina ngibala indaba le, yebo ngiyayibona kimi yedlula ngale kwamawundlu ezimvu lembuzi. Indaba engiyibonayo lapha yikuthi ingabe yini oyenzayo yenze ibe yinto entsha. Njengoba umnyaka wedlule, ziningi izinto ezenzakeleyo, kuningi esikubonileyo, okunye kwakhona kusingcolisile. Yikho ke uNkulunkulu uthi nxa umnyaka uqalisa, kasiqaliseni ngezinto ezingenasici ezinanzelela ubana impilo zethu kumele zizame ukuhlala zinezihlambulukileyo phambi kukaNkulunkulu nabantu. Into ezedluleyo kazedlule, lobubi bazo lezi ezimbi lokonakala kwazo siyabazi ngamunye ngamunye lapha esona khona thina njengabantu, njengemuli, njengomphakathi, njengesizwe lapha esona khona. UNkulunkulu uthi qalisa ke umnyaka, uyasinika ithuba elinye kuthi thina esaphilayo kasiqalise nini umnyaka ngezinto ezingelasici. Nxa zikhona izinto ezenzakalayo sivumene ubana zenzakala, kazisale khona le ku-2021 ku-2022 kazale abantu abafuna izinto ezingelasici. Nxa ukade ugijima lezinto eziphambanisa impilo yakho leyabanye, zithiye emuva. Ngesilungu bathi start on a new page. Kwenzela ukuthi nxa lumnyaka u-2022 uqhubeka usiya phambili, kubonakala ukuthi ngiqalise kuhle. Ngokuba umuntu enyama kungenzakala ukuthi uphambanise, kodwa zama ukuthi uqalise umnyaka ngezenzo langemikhumbulo engenasici. Kuqula inhliziyo yakho, ikwenze ube ngumuntu ongcono kulabo ohlala labo, njengoba ukiwundlali njengoba ngabemuli kanye labo emphakathini. Asikhuleke. Nkulunkulu, vusisa inhliziyo zethu, sikhohlwe ngokudlule ngoba uyasixolela wena. Sikhangele phambili, siqalise umnyaka singelasici.
solo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Wezemidlalo obengumqeqeqeshi weqembu leZimbabwe Warriors uNomeni Mapheza uthi nguye okumele ediswe umlandu wokwehluleka kweqembu leZimbabwe Warriors emidlalweni ye-Africa Cup of Nations elokhu iqhubekela phambili kwele Cameroon. IZimbabwe Warriors yanqotshwa liqembu leSenegal leMalawi kusibaya seGroup B. Iqembu leli selibuyele ekhaya. UMapheza utshele iStudio 7 ukuba kwehlule eCameroon, ngakho ke ucela abantu bemxolele ngokwenzakale emidlalweni yeAFCON. Umhlabeleli obelodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla emathuneni eWarren Hills Cemetery eHarare. Abantu bedlula ikhulu baphelekezele uManatsa wacula ingoma eziningi kakhulu kusukela ngama-1970s. Umlondolozi Ndlovu usejolana lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulume kungcwatshwa uManatsa bancome kakhulu imisebenzi yakhe. Umfundisi Enoch Tigere owezayoja uthe uManatsa ubesebenzela uNkulunkulu.
Ndingazizwa ukuthi mamgumo anokusha. Ngafundi ukuthi amaphethelweni kuqakathekile. Mapheza serayita baba Manatsa anokusha. Ukugqiba okwenza ubaba uManatsa kumqoka kuqakathekile.
Unkosikazi Maudi Mahlekete omunye owahlala loManatsa inkitha kobulawayo uthi nguye owacela uManatsa ukuba abe ngumfundisi lezayojama.
Into eyenzakala ngokuthi wayedlala lobaba lomkami benatha bonke utshwala. Benatha bonke utshwala isikhathi sakhona soneso ngoku waye benatha sibili okokuzwayo. So mina ngokuthi mina ngakhulela ezayoja ngayenda lomkami umama Salam laye wayemzayoja. Uzathatha amadoda kaneyingane ngakhulela kuyabashuma. Kodwa ngalokhu lokhu ukuhlangana kwabo bahlangana benatha utshwala kubhudeki umntaka ngabhudeka amaye Manatsa sihlala eBarlington Court etown emayadini. So wasaqalisa ukubuya endlini yami lokhu ekhuluma lobaba wayemuntu ehlupheka njabo. So mina inhliziyo yami yalokhu uzokuthi ngitshumayizele lowo muntu. But sesangena into i-church eziningi sangena i-church ezizele ukuzenze kwani postoli wathi hayi noma cheche lokho ngiyinto kodwa inhliziyo yami yalokhu ngibakhulekela ngenza ukuthi laba babe kwazi uNkulunkulu ngoba into yayikhona ukuthi basebehlupheka okokudikele bengasela yisho ukuthi thina sasithi baba singaholi imali sibathengele igrocery athi sibanika.
Umholi wenhlanganiso ye-National Arts Council uMnumzana Nicholas Moyo uthi uManatsa wabambanisa uZulu.
UZex mina ngiqala ukumazi lami ngisangumfana ehlabelela amathimu ebhora. After that ngimazi njengomuntu ole passion nge-transformation ye-industry yama-musician ukuthi be professional. Ube passionate yena ngokuthi abantu ngabe babambane bayekele ukufocusa on amabizo. Ngoba abantu abatsha ama-musician bathanda ukuthi kuthiwe mina yimubani.
UManatsa wazakala ngokuhlabela ingoma ezintathu ezadumayo zisekela i-Highlanders Dynamos leCapes United. Utshiye unkosikazi Stella Manatsa abantwana abayisithupha labazukulu abalitshumi lane 14.
Ngakugqiba uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Uyaxokozela ukumangalisa kubandla le-MTCT olokhu sezana Dlozane Gubhe othi ucela ukusekelwa ngoZulu. Abasekela uMnumzana Douglas Mozora bathi uMagubhe wenza ongekho emthethweni. Umculi olodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla eWarren Hills Cemetery eHarare. Siyuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.